Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 30 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kathisa abantu zabantu babotshiwe babanjiwe basegweru lezimota zabo konke zokhe bakholisele kwamanzi afika kwase bakhulukela kakhulu bavalela kumbe akhulukenza.
Elinye icele lebandla le-CCC lithi amalunga alo angedlula ikhulu abotshiwe lamhla eGweru ezama ukuxhasa umndeni kaMoyi umboneni Ncube kusikhumbuzo sakhe.
Lathi sikhangelele ukuthi ngabeqeda ukuthi kumenyezelwe, ngawuqeda ukumenyezelwa ke uhulumende omutsha, sizame ukuxhumana laye lo uyabe sengumphathi ntambo wezangaphakathi.
Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhangelelwe ukumemezela amalunga enkundla yekhabhinethi yalelo lizwe ngehola lika 9 o'clock lamuhla ngemva kokuvumelana lebandla le-DA namanye ekwabiweni kwalezi sikhundla ukuze kubunjwe uhulumende womanyano. Kwezemidlalo lamhla sixoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo uLawrence Phiri owayedlalela iBoso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elinye icele lebandla le-CCC lithi amalunga alo engedlula ikhulu abotshiwe lamhla eGweru ezama ukuxhasa umndeni kaMoyi umboneni Ncube kusikhumbuzo sakhe. Bathathelwa imota zabo bavalelwa esitokisini njalo amagqwetha asazama ukudingisisa ukuthi betheswa cala bani. Umoyi wayelilunga laleli bandla obikwa wabulawa ngamapholisa ngomnyaka ka-2022. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli saleli cele le-CCC.
Amapholisa athethe abantu abaningi kakhulu kathesi abahandlezi namahandlezi abantu babotshiwe babanjiwe basegweru lezimota zabo konke zokhe bakholisele kwamanzi afika kwase bakhulukela kakhulu bavalela kumbe akhulukenza. Kodwa esingakukhuluma ukuthi lokhu kutshengisa ukwethuka okukhulu uhulumende kamnanka ozaziyo ukuthi vele yena ngamanga kuhle endaweni zokusekelwa kwezulu weZimbabwe njalo abantu bafuna ukutshengisela-ke ukukhonona kwabo ngendaba ezenzakalayo elizweni uyaphambi kohlelo lesadaka kumele libuye eZimbabwe besithi bona hayi apho usadaka ngeke ibuye eZimbabwe umnankasa engalungisisanga indaba zokhekhe engahamba kahle.
Kodwa isizathu sokubotshwa kwalaba lingabe lisiphiwe yini?
Asikazwisisi amapholisa alethela cala lani ngithathi kumeleliwe amagqwetha esegijimi lapho ekhona asemile bazabe ukuthi updata ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa-ke esikwaziyo ukuthi akunasizathu esizambhekayo kumbe isizathu esemiqoqo esingabe sikhona. Injongo yombuthelo wabantu yelamhlanje lomizikhumbula-ke iqhawe lentolabulawa ngabantu bezaliphihlwe ekhwekhwe nge-2022 sithiya kuma-bi-elections embuleleni mile bekule memorial service ngathi memorial program nje ekhaya lapho bekumele kufakeke ilitshe kuleli lakhe namhlanje. Kodwa amapholisa abengafuni ukuthi uhlelo lolu luye phambili. Ngithanda ukuzigcizelela nje ukuthi lolu hlelo belungathi behlelo lukaZulu beluluhlelo lwendlela lusenzela ekhaya emzini wakomboneni. Ngalokho amapholisa abangela mvumo yokuthi abambe abantu abakuphi esenza kulokhu akwenza.
Akhona amanye amalunga yenu asezandleni zamapholisa kathesi asesitokisini, wona kuyineli kukhangeleleyo ngawo?
Sikhangelele ukuthi laba abantu bakhulule umnumzane esenekithimba nabanye bakhe ababotshwayo ka-16 June ukuthi bakhulule ngoba abanacala abalethayo bebezibuthanele babemzili kababa uthimba bezikhulisela nje belandelela ilanga lika-Jubilee Day of the African Child, eliyilanga ke esilithi le-Greater Every Year. Ngalokho-ke asikwazi amapholisa laba bantu babagcileleni esidokisini. Konke lokho kwenzakalayo kubotshwa kwabantu esibubodwa laba babothiwa baseGweru, abanye babothiwe lapha eHarare, abanye bababotshwa endaweni ezijiyeleyo. Imihlangano yethu iyaliswa ukwenzakala elizweni lonke jikelele. Kwenziwa isizathu sokwethuka sokuthi esiyakhisiwa yi-panic yokuthi bayakwazi ukuthi abantu ababafuni bahlezi ezikhundleni enkasi.
Lo mnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli selinye lamacele e-CCC ebesixoxa la ecingweni eseHarare. Kusenjalo amalunga amahlanu awebandla elikhokhelwa ngumnumzana Job Sikhala ele-National Democratic Working Group akhululwe lamuhla ngemva kokubhadala imali engamadola angamashumi amathathu munye ngamunye, kutsho iziphathamandla zaleli bandla. Amapholisa athi abophe abahlanu laba eHarare ngoba bedibene emhlanganweni ngenjongo yokudala amacala.
Kuyindaba ezinhle kakhulu ukuthi sebevumelene.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhangelelwe ukumemezela amalunga enkundla yekhabhinethi yalelo lizwe ngehola elilandelayo elika-9 o'clock lamuhla ngemva kokuvumelana lebandla le-Democratic Alliance lamanye ekwabiweni kwalezi izikhundla ukuze kubunjwe uhulumende womanyano. Lokhu kulandela umhlangano womongameli Ramaphosa oqhube lomnumzana John Steenhuisen okhokhela ibandla le-DA. Sixoxe lomnumzana Ngqabutho Mabena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, yena othi bazaxoxisana lebandla elizakhokhela ugatsha lokwenzakala elizweni ukuze kucutshungulwe izikhalazo zabo njengabokuza abavela eZimbabwe.
Kuyindaba ezinhle kakhulu ukuthi sebevumelene. Siyananzelela ukuthi thina kwasithatha isikhathi eside ngemva kokuthi kusayinwe isivumelwano phakathi kwamabandla asephalamente ukuthiwa i-Global Political Agreement mhlaka-15 September 2008. Ikhabhinethi yaze yaba khona ngo-February 2009, kodwa ngemva kwamaviki amabili umongameli ecotshiwe seku-anonswa ikhabhinethi. Yinto enhle abantu abayilindeleyo, ikakhulu labantu thina esibuya kwamanye amazwe, ngoba singaphansi komphathi ntambo wezangaphakathi. Umbuzo lokhu khona ukuthi kambe ngubani ozaba ngumphathi ntambo wezangaphakathi, ngoba abantu bakhangelela ukuthi mhlawumbe ozangena uzaba lobudlelwano obuhle labantu ababuya ngaphandle.
Likhangelela ukuthi ugatsha lukahulumende lona lolo lumqoko lubona ngokwenzakala ekhaya lungaya kuliphi bandla?
Sibone inkulumo kumbe sithina bemaphephandaba bathi bona ugatsha lwezangaphakathi luphiwe i-Democratic Alliance, esicabanga ukuthi omunye wabo welunga le-Democratic Alliance nguye ozaba ngumphathi ntambo wezangaphakathi, kusho ukuthi solusuka ku-African National Congress. Esesukhangelele kakhulu yokuthi kuyini i-Democratic Alliance yayikutsho ngesikhathi siya ekhethweni ngabantu babuya phandle. Njalo siyanenzelela ukuthi umthetho omutsha okhangelele kwezangaphakathi kumbe ukhangelelwe ukuhamba i-migration usuke ku-policy conference ye-African National Congress. Esingakwaziwe ukuthi umphathi ntambo wezangaphakathi uzaba nawo amandla yini ukuthi awuguqule lowo mthetho abesebuya lo mthetho ovela kubandla le-Democratic Alliance. Nxa ezabuya lo mthetho ovela ku-Democratic Alliance, sibona kuzaba ngcono ngenkulumo ababezikhuluma besithi kakhulu labo abaphethe ama-Zimbabwe exemption permits kumele baphiwe lokho kuthiwa ngama-permanent residence. Asikwazi ukuthi kwakuyikukhankasa kuphela njengoba sebengena uhulumende nxa bezasiwa lezo sikhundla ukuthi bazoqhubeka besitsho njalo yini. Lathi sikhangelele ukuthi ngabeqeda ukuthi kumenyezelwa-ke uhulumende omutsha, sizame ukuxhumana laye lo uyabe sengumphathi ntambo wezangaphakathi.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, esixoxelayo ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. W wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abahlali beFrance baqalisile ukuvotela amalunga edale lePhalamende lamhla kuhlandla lakuqala lokhetho lapho okunganqoba khona amabandla alobandlululo selokho kwedlula isikhathi lapho okwakuhlukuluzwa khona abantu ngenxa yokholo kumbe uhlanga lwabo iNazi area kuvika abentathu ezizindaba abe-18 inhloko kahulumende we-Israel uBenjamin Netanyahu uthi uzaqhubeka esilwa neqembu leHamas eGaza aze anqobe kukhululwe labo ababotshwe yiHamas. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaTabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube, namuhla sixoxa lonkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. UNtando ngosakhulayo olwela amalungelo oluntu esePlumtree eMatabeleland South.
Ngijabulile njalo ngiyathokoza kakhulu ukuthi lami ngibe yingxenye yalaba abakhethiweyo lonyaka kuba kuMandela Washington Fellowship ngoba ungananzelela. Competition yangkhona hayi inzima sibili ama applications abe maningi njalo ukuthi uzofinyelele kulithuba elihle ngoba ngikhangelele ukufunda kabanzi ngalokhu engikwenzayo emsebenzini ukuze lami ngithole njalo amanye ama leadership skills azangcedisa ukuthi ngisebenze kahle ngithuthukise isigaba sami leZimbabwe yonke.
Yiziphi ezinye zezinto ozikhangeleleyo ukuthi ube usuzitholile ngesikhathi liqeda i-fellowship le?
Ngifisa ukuthi ma i-6 weeks zeMandela Washington Fellowship seziphelile ngibe sengikwanise ukuthi ngibe sengithole ulwazi lonke olwaneleyo olokuthi lami ngikwanise ukuthi ngibe ngumholi omncane ongcono ngoba ngibuye lapha ngilama skills ami engilawo kodwa njengoba abadala besitsho bethu kufunda kuphele ngikhangelele ukuthi ngifunde kabazi ukuthi ngiyenze njani ngcono umsebenzi wami.
Sesikhangela umsebenzi owenzayo eZimbabwe okwenze wathola leli thuba elokuphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Wenza umsebenzi bani njalo uphathisa njani uZulu?
Mina ngiwuntanga oyenza into ezimbili. Ngiyenza owe good governance le human rights lapho esifundisa ontanga ngeconstitution yeZimbabwe ukwenzela ukuthi bebewazi amalungelo abo nokuqakatheka kwawo. Siphinde njalo sibafundise abontanga ngokuthi kumele bethathe manyathelo bani ukuze bekwanise ukuthi bekhulume ne-local governance yabo. Kungoba ungananzelela ontanga isikhathi esiningi babengakwazi ukuthi kumele ngithathe nyathelo bani mangivelelwe ngenye into. So thina esikwenzayo yikubafundisa ukuthi ma kulento enje kumele uhambe lapha nalapha. Okunye njalo ngiyenza i-advocacy for sexual reproductive health rights. Lapha sifundisa ama-adolescent girls and young women on how they can prevent themselves from getting HIV and AIDS. Ngokuthi bengasebenzisa njani kumbe bengathola njani ama prep methods lawa akhona eZimbabwe ngoba ungananzelela besile oral prep isikhathi sonke kodwa sokule depivirant ring le injection esifisa ukuthi ngabe abontanga yindlela abasebenzisayo ukuze benqabele ukuthola igcikwane le-HIV and AIDS.
Ukhula nje ukukhangelela ukuthi uzafika kuleli izinga lempumelelo sofike kilo njalo yiwaphi amazwi ongatshiyela abatsha?
Ngikhula bengivele ngilokunye engangufisa kusekhanda. Ngithe ngiqeda isikolo ngaziyenzela i-human resources management njalo bengingazi ukuthi ngingazithola ngilapha ngalowo mnyaka. Kungoba ngithe ngiqeda isikolo ngabona ukuthi amathuba omsebenzi mancane ngase ngiqalisa ngokuvolontiya. So ngithethe isikhathi eside ngizivolontiyela ngisebenza lapha lalapha ngincedisa nje lapho kufunakala khona umuntu okuncedisa. Lokhu kuba lithuba elihle ngoba kuyafundisa njalo kuyagruma ontanga kakhulu njalo kuyakukhipha entweni eziningi. Akulanto eziningi ezingakuthola makuyukuthi utshona ubusy. Kathesi masikhangele sikhangele izinto zabo drug abuse lani. Kuya kukhipha entweni zonke leziyana ma uhlala ubusy uthola into yokuyenza. Engingakwa-advisor yukuthi ontanga, lonke utshintsho luqala kithi, yonke into iqala ngawe, iqala ngami. Ma ubona iproblem ecommunityni yakho, kumele kube nguwe osukumela phezulu, uncedise kumbe uyenze.
Ngikhula bengingakhangelelanga ukuthi ngifike lapha, kodwa ngibonga ukuba ngilitholile leli thuba.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loNkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika okwamaviki ambalwa. Asihlangane ningi esikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka ngesizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe
mani. Sigcina masiko
wethu,
sigcina masiko
wethu.
Usigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lomnumzana Holman Khumalo. Isikhulumeli sikabulelani loBhengula wakhethwa umdeni wakwaKhumalo kuba yinkosi kaMthokazi. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo, injani impilo khona ngapho ke eJohannesburg? Ye, akusitsheleke ukuthi lenzani kulezi nsuku khona ngapho xa sikhangela inhlelo zikaZulu.
Abantu bakithi bayaboshwa, bayahlukunyezwa kakhulu, yikho ke hayi vele sithembe nje ukuthi uZulu asikhulumele, kodwa naye basalinde ukuthi kumiswe iCabinet kwazi ukuthi uMinister womAffairs uyabe sengubani bese bengetha.
Kanti kanti singathi lina kuyini elikwenzayo khonapho xa ungasitshela ngokuthi le?
Sinemihlangano namaphoyisa, sinemihlangano nabo abantu beHome Affairs, sinemihlangano labantu beNPA, National Prosecuting Authority, ngenxa yokuthi uma abantu abanye abantu bayareportwa mhlonishwa abaganayo bese bekhululwa, manje sikhulumisana neNPA ukuthi kanti lwakhulula abantu kanjani umuntu vele oluhlupho emphakathini. So yikho nje sihlangana ama-stakeholders wonke lawo ukuthi sikhulumisane singenze njani, ngoba kunezinto ezihluphayo lapha mhlonishwa abantwana bakithi, kusuka kube le gender based violence. Ukhona umfana okwafone so ngampela ethi namhlanje nxala umntwana ngingambulalanga mina ndizakuya ejele, manje ulamula njani ungumuntu kodwa la yilo sisebenzisana lamapholisa le-NPA le-Home Affairs ukubona ukuthi abantu bakithi labo baziphatha kahle, ngoba hey khona abantu abahluphayo bakithi babo.
Ye, bona abantu bathini nxa likwenza khonokho, njalo bayakuthakazelela yini ngokubona kwabo?
Bayakuthakazelela mhlonishwa, besike nge-16 June nje besile men's fellowship, i-men meeting lamajaha, sixoxa nje khonokho ukuthi bakithi ake sizihloniphenini ukuze sihlonitshwe. Ngeso Saturday ledlileyo la besilenye futhi i-meeting abantu besilisa kuzama nje ukufundisa ukuthi akasikwazi ukuziphatha kahle. Okunye nje mfundisi khona ukuklina nje, ukuklina i-Hillbrow lokho sibhizi ngakho, ngoba sifuna ukuthi sifundise abantu bakithi ukuthi babe ngama-responsible citizens, baziphathe kahle bengabantu, ngoba lapha baba sekuhambeni asingathi ngoba sihambile bese siziphathe okwabantu abangani abakhuliswa ngemakhaya alungileyo.
Khuluma labo khonapho-ke ngamafisha.
Siyazama, sifonelwa njalo nje ukuthi liyabothwa uma lidrive ama-Uber enu, liyabotha uma livele ema-restaurant. Sile mihlangano namapholisa njalo nje inyanga yona lujulayi mhlaka 9 lomhlangano lamapholisa le-MPA le-Home Affairs le-JMPD sizama ukuncenga ukuthi abasibekezelele, ngoba ekhaya sisuswe lohlupho, bangabuyi lapha labo babuye basihlukumeze. Siyancenga bakithi ngoba sihambile, siyazi abantu bakithi abaningi vele abalawo amaphepha.
Namhla kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, besixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani loBhengula wakhethwa umdeni wakwaKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyabonga kakhulu Khumalo ungadini lokusasa. Ngolivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube.
Badala
Hawatan
Kwatini
Haya uchela wati salulande
Salulande la
Iwolo msi
Luya landela uhlelo lwezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Ngiyabingelela abalaleli kusihlwa namhlanje. Ngiyathemba ukuba libe leviki elihle. Namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokulingwa, lokulingeka esikwenzayo sihamba kulimpilo lapha emhlabeni. Ngizafisa ukuba sibale kuLuka chapter 4 iverse nga 1-2. Ithi yona uJesu egcwele umoya oyingcwele wasuka evela eJordani wasekhokhelwa ngumoya wamusa enkangala, lapho alingwa khona nguSathane okwensuku ezingamathumi amane. Kadlanga lutho ngalezo nsuku, ekupheleni kwazo wayeselambile. Ngiyafisa ukuba sinanzelele izinto ezithize. Okokuqala ikuba nxa sihamba lapha emhlabeni sizahlangana lokulingwa nguSathane entweni ezehlukeneyo. Ngakho into eqakathekileyo ukuthi sibe kwazi ukuthi uzasilinga, isilingo silanda wonke umuntu. Ikanti nangu uJesu owayenguNkulunkulu elingwa laye nguSathane, sokutshengisela ukuthi wonke umuntu uzalima. Akula ukuza ukuthi hayi maybe lo ngumfundisi kumbe lo ukhule kwedlula abanye kumbe lo nguyongcwele ngcwele. Wonke umuntu uyafika esikhathini lapho athola khona izilingo kumbe ukulingwa nguSathane. Okokuqala asiziseni ukuthi ukulinga khona vele kuvela ngapi. Siyananzelela lapho ukuthi umuntu olinga abantu nguye uSathane. UNkulunkulu uyakuvumela ukuthi kwenzakale, kodwa okwenzayo lowo msebenzi nguye uSathane, ngoba iBhayibheli ithi vele yena uSathane nguye olanda abantu ebanika imlando. Siyabona ukuba uJesu lapha wamlinga ngento efunwa yinyama yakhe. Inyama ilezinto ezithakazelayo eyabe izifuna. Ikanti thina akumelanga sibuswe yinyama, ngoba thina singumoya ohlala phakathi kwenyama. Ilizwi lenkosi lithi lona kwabaseRoma chapter 8, kumele thina sikhokhelwe ngumoya, ngoba laba abakhokhelwa ngumoya engcwele yibo abantwana bakaNkulunkulu. Ngakho uSathane uyabe silinga ngezinto esizifisayo, ngezinto esizifunayo. Nxa sikhangele lapho uJesu siyananzelela ukuba walingwa ngendlala. Indlala iba yinto ebuhlungu kakhulu nxa umuntu ephakathi kwayo. Inyama yakho iyabe isifuna ukuthi udle ukuze umphefumulo uhlale kakuhle. Ngakho-ke uSathane usilinga ngakhonokhu. Okokuqala, izinto eziyabe zidingayo umzimba wethu ukuthi sibe lazo kuba yiso isilingo esikhulu kakhulu. Kungayisithi ukuthi kuyisono ukuba lakho khonokho, kodwa uyabe silinga ukuthi senze sedlule amalawulo ngento yonale esiyabe siyifisa, kumbe sikwenze ngendlela engayisiyo eletha udumo kuNkulunkulu. Ngakho siyabona ukuthi walinga uJesu ngendlala. Okwesibili, siyabona njalo ukuba ulinga uJesu ngelizwi likaNkulunkulu. Uyaphendulela ilizwi likaNkulunkulu alenze litsho izinto ezingayisizo lezo ilizwi likaNkulunkulu eliyabe lizitsho. Yikho lapho okuba khona ukudukiswa kwabantu. Siyabona lapho uSathane uyabe ekhuluma ngombhalo, kodwa umbhalo lowo awuphendulise ube yindlela engayisiyo yona, ube yindlela eletha ukuzigqaja phakathi kwethu. Kungayisiyo indlela ilizwi likaNkulunkulu omele lisebenze ngalo. Sengigqiba udaba lwethu, ngifuna sinanzelele ukuba ukulingwa njalo lokuthi sithole sifike phakathi kwesikhathi sokuba uSathane asilinge sizalanda wonke umuntu. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi wenzani wena ngakho khonokho, asithandazenini. Baba, igama likaJesu, siyathandaza ukuqinise abazalwane bonke abalaleleyo bekwanisa ukuliswa nokunqoba ukulingwa nguSathane. Siyathandaza igama likaJesu ukuba sizokwana impilo yokunqoba isono noSathane. Egama likaJesu, ahlanganeni bazalwane ngevikeli ilandelayo. Inkosi libusise.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Wezemidlalo namuhla we-Ezwa Chesa Sanda uxoxa lo mdlali wenguqu owake waba lodumo uLawrence Phiri Yena odlala waqeqesha njalo waba ngumphathi weqembu le Highlanders engakayi kwele Botswana. Uezawuqala ngusethulela impumela yamidlalo yalamuhla la kuyona le iviki.
Iqembu lesizwe elama Warriors liphezulu kwengalane yemklomelo yesibaya sika Group B emdlalweni yeCOSAFA Cup edlalela eSouth Africa. Iqembu leli lenqoba eComoros 1-0, kukanti namhlanje emini linqobe eleZambia 2-0. Selingenile kusibanga sesibili salumncintiswano lanxa lingakadlali umdlalo walo wokugcina leKenya kulesi sibaya. Endlalweni yePremier Soccer League eZimbabwe, izolo ingezi Platinum 3, Cape United 2, Bulawayo Chiefs 0, Manica Diamonds 0, Simba Bora 1, ZBC Caripa 0, Yada 2, Highlanders 0, Namhlanje, Eternals 1, Green Fuel 0, Wange 2, Bigita 2, Tel 1-1, Platinum 1, Chekur Pirates 1, Arabian Movers 0, Chicken Inn 0, Herental 0, Kuzima Kuphoso. Kuzenjalo kuhlandla lethu lapho sixoxa labasaziwayo kwezemidlalo namhlanje silo Lawrence Lofty Phiri wakhathaza kakhulu kwezenguqu ngesikhathi sakhe uqembu le Highlanders asizweni imbali yakhe ngamafitshane.
Ngizalelwe khona pha kobulawayo ngikhulele emzilikazi ibhora ngaqatha yabona ngize I 13 years I think ni one of those okuthiwa ngama first players abayi development ye Highlanders 13 ngakhuliswa ke khonapha ku-Highlanders phansi kwabo Edward Dzosa kaSendlovu until ngaze ngathola ichance yokudlala kulokuze ngibe-senior team ngaba ngu-goalkeeper ngadlala amanye ama-positions athize.
Uphiri uthi edlalela iqembu leBosso wezwa ubuhlungu obukhulu abanye bezama ukusebenzisa imali yokubhidlisa iqembu lakhe.
Bazama ukudilive i-Highlanders kufunye Olympics sasala singu 5 kuyini majuta ijosana uma lo time undo Douglas Ndlovu then bangikhetha ukuthi ngibe ngi player coach ngaqalisa ngikhona ukuba ngu coach but eventually ukumeke sibuya ngasesiba ngu manager coach sometimes ngayekela ngu 93 kwakuyindlela yokudiliza ngendlela it was really more political than anything kwakuyindlela yokudiliza Highlanders banikwa sibili imali I think asikwazi ukuthi yayivela ngayo.
Ibhola lalidlalwa yini ngesikhathi senu lalinjani njalo kukhona yini umdlalo wayekukhathaza enkundleni lidlala Lofty?
Thina sidlala ibhola phela sasilithanda sasingadlaleli lutho except ukuthi
siyalithanda ibheji.
Ukuthanda ibheji commitment owathe sibona ngalesuku lama many other interventions losing it's a mali kumbe and so on but ngesikhathi sethu thina wawusithi udlala with a commitment ukuthi udlalela iclub yakho. Player engathi mina eyake yandwalisa nzima sibili yaphosa yangifaka abantu kuthiwa ngu-Bernard Zangane abheka nthi leyazi ukuthi ama-wingers baphasa and ukuba-tracker down ungaba-tackler bawuchiya. Yes, we have to, because we lose one, down a corner, we will slide out of the game.
Inengi labalandeli beBosso likhala ngokuthi kungani ungangeni kuleli qembu uphathe kungaba kuboard kumbe ku-executive.
Engxenye kubangwa yokuthi ngo-93 ngake ngaphuma ngayahlala eBotswana for about 25 years. Ngathi sengiphenduka a couple of years ago. Hayi, nxa kuyukuthi babona ngani ngingaba luncedo.
Nima Studio 7, Ika Mwana Mweza, Jesus Band.
Direct from Washington, the voice of America, the VOA.
Siyabonga Ezra, singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhlobo zendaba ebezikhokhela. Elinye icele le-CCC lithi amalunga alo angedlula ikhulu abotshiwe lamhla igweru ezama ukuxhasa umndeni kamoyi uMboneli Ncube kwisikhumbuzo sakhe bathathelwa imota zabo bavalelwa esitokisini njalo amagqwetha asazama ukudingisisa ukuthi betheswa cala bani. UMongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhangelelwe ukumemezela amalunga enkundla yekhabhinethi yalelo lizwe ngehola elilandelayo lika 9 o'clock lamhla ngemva kokuvumelana lebandla le-DA lamanye ekwabiweni kwalezi izikhundla ukuze kubunjwe uhulumende womanyano. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.